Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba elokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28 ka-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela itshe iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kwinkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshe iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba, kodwa kathesi kuseuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho eliza kwenqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan, njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwasenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa lamanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.